Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 25 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabaningi ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili ikhansile yakobulawayo ekhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku-72 esiya ku-96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu.
Asathi zimithing ku-councils bazwa abanye kodwa ewadini abantu bazibakile zabatesi zabantu asiwonke ababuya ezimithi. Abayanzelela vele isimo sonyeso esikhona sokuthi vele izwi lantatiyani akulamanzi emadamu amaphayipi ethu abevele engalungiswanga kahle.
Izakhamizi zithi kuhle wonke umuntu achathiselwe ngodaba lokuvalwa kwamanzi.
Ukuthi abaningi bazile kumbe kabazwanga khonapha kulapho kulosupho khona ngoba i-message lezi sikhuluma ngazo sizithole ku-WhatsApp. Abantu abaningi abasavula ama-documents lawa angantwazi amabhanji amaningi kumbe kuzwe kusinekade singantwazi la mabhanji ma-phone ngoba i-council isukuke losupho lokuthi iyajembela ukuthi abantu bonke balama-smartphone.
Owayengusodolobho we-New York emelika uMnumzana Michael Bloomberg oyisinothi i-billionaire uphumele egcekeni ngokusemthethweni izolo ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabaningi ibandla lezanu PF izolo lithe limemukela ngezandla zombili. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Simon Khayamoyo utshele umsakazo weZBC ukuthi zonke izizalwane zeZimbabwe ezithanda ilizwe lazo kufanele zizwe zithokozile ngokubuya kukaMnumzana Chiwenga, yena ofike elizweni ngomgqibelo evela eChina lapho abeselatshwa khona okwenyanga ezine ezedluleyo. UMnumzana Moyo uchayile ihlombe umongameli Emerson Mnangagwa ngathi yikuqoqa kwakhe ukuthi uMnumzana Chiwenga elatshwe kulelo lizwe. UMnumzana Chiwenga ufike wakhuthaza abantu ukuthi besebenze gadalala ukuthuthukisa ilizwe labo, wasola odokotela ngokukhalala umsebenzi. Abanye bacabangela ukuthi kulokulwisana phakathi kukamongameli Mnangagwa loMnumzana Chiwenga, kodwa iziphathamandla zikahulumende zithi lokhu akusiqiniso. Ababili laba bobonakale bethabelana emifanekisweni. Ikhansili yakobulawayo ikhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku-72 esiya ku-96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu. Ukhansela Mildred Ncubeka ward 16 eGwabalanja uthi umanisipala uzamile ukwazisa izakhamizi ngalolu hlelo ukwenzela ukuthi zizilungiselele.
Asathi zimithing ku-councils bazwa abanye kodwa ewadini abantu bazibakile zabatesi zabantu asiwonke ababuya ezimithi. Abayanzelela vele isimo sonyeso esikhona sokuthi vele izwi lantatiyani akulamanzi emadamu amaphayipi ethu abevele engalungiswanga kahle. Bacazisile sizabiza futhi imithi sibatshele.
Kodwa sesikhangela wona lawana we-72 hours lawo ayengabahluphi yini?
Hayi lawana zangabahluphi bonke bayawazi. Isazi ama-dates abo kuhle angithi kuhanjiswa amaphepha la kuma-WhatsApp konke kuhanjisiwe bavele bayabalisana bayatshelana esikhathi sokuesibhedlela
manje ngesikhathi amanzi laphana ecitshiwe abantu bathola ngapha amanzi okusebenzisa nsuku zonke
banazo izigubhu abaningi bakhona vele izigubhu babelazo nxa kuyikuthiyala sigubhu iyakwanisa njengami nanti ngisebhakana ngala anes so nxa kukuthi izigubhu kazizintithwane nxa ama-timetable kuthawafanani bayachaphakalani bathatha amagogonyeti bazosebenzi abanye bayathathela uvifo ngoba sihambelani ama-timetable ethu kuyosebenzi nalapho egwakala ngakimnga wakho baphana emagogonyeti engikhangelani nakwazi akenzakali ukuthi i-timetable ifanani ukuthi la mangilawo lapha le magogonyeti abalawo nezivevo abalawo kuhambe njani ama-timetable achiyani bayabithatha empompini zabanye besizama khonapho nxa uyithi umntu wakho nayasikhupha okanye bavele banama-drums abathengabantu isituation bayinanzeleli abantu abaningi azayesidasinta amanzi vele kuezinzini
kodwa umuntu angathatha amanzi ingqe kubani kumbe yilaba ababevele bencedisana
abancedisana abantu even noma kubana abantu ngesituation yamanzi akula mntu enyeukuthi amanzi ebengakwaziyo
ama-bhawuza bayawaletha ispecial nxa kufiwe bayawaletha amabhawuza okokuthi lawe nxa ungelawo amanzi ube migqomo yakho uyahamba uyithatha
izibhorane zikhona ezisebenzayo
ibhorane hayi inesami isibhorane asisebenzi
lo ke ukhansila Mildred Ncube kaward 16 eGwabalanda sixoxelaye eKwaBulawayo siphinde njalo sakhuluma lesiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali baleli dolobho eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Mina lokuthi ngihlala kilo ukuthi ukhangele ukuthi ngabahambile namhlanje ngesandi azayo kuya ngolesibili kuphinde futhi ahambe ngolesithathu aye kuya ngolesihlanu ilanga langomgqibelo yilo kuphela esingabe sikhangele ukuthi avuke khona athone khona okumele sikunanzile futhi ukuthi ukuthi abaningi bazwile kumbe kabazwanga khonapho kulabo kolohlupho khona ngoba ungananzela ukuthi imessage lezi sikhuluma ngazo sizithole kuwhatsapp abantu abaningi abasavula ama-documents lawa ngantwazi amabhanki amaningi kumbe kuzwe thine kade singantwazi lamabhanki kumafoni ngoba ikhansi lisukube lohlupho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphone abavele bengelawo ama-smartphone angikhona uyafika ukuthi kusasa ngaphambi kusasa umuntu yalo becabanga ukuthi amanzi akhona so ngenzeka kusasa ngiziye ngithulula amanzi alambe ngithela ngawo ngithi ngiqeda ukuwathula abe sehamba okwesukukhuthaza kakhulu ikhansili ukuthi ngabisa umbiko phambili iwulandele walowo mbiko kodwa ngangasawulandele kuyaphambanisa abantu
lokho elukhona lulani uhlupho lokuthi abahlala eziqongweni bengatholi amanzi lanxa bemele bawathole
kakhulu bakhona abantu abasebenza ama-3 weeks ungakhangela forestes lapho kobulawayo endaweni enjengephumula east indawo enjengephumula east sila bot abaveka amathathu bengela manzi sengabathinta laba becounsilini i-WhatsApp group yabo baphendula ngize ngikhulume labo beke baletha amalanga amabili amathathu kodwa ngananzela iphumula east kakhulu ward 19 selephila ngamabhawuza akula manzi kawaphumi lokhangela isigaba zonsana ubabuzana la engafakaza ngoba nguye ukhansila wendawo yonaleyana kube sekuthatha indawo eziphezulu ezinjengabophumula south ngale kibongwalongwalo lakho amanzi maze ngasavukake ebusuku ngabo-11-12 bewanqamekela kuyade kusise ngasekho so lokhu lohlupho nalunjalo hlala sikhuluma ngalo emhlanganweni yethu emahholo siyasikubike khona okuthi kanti kwenziwa kuyini ukuthi indawo lezana zingatholi manzi ikakhulu lezi ezidansileyo bayabesithi pumping system yabo kayela manzi ngoba akuncedi ukuthi umuntu ethi ngumhlaba wobulawayo engatholi manzi avele empompini kumbe elale ngalalanga egquthile elindele ukuthi amanzi lawana awathayimele mbealinde kuze kube phakathi kokusuku uze abuye la athelele njengabanye ngoba vele basebenzisa amanzi abayathatha ezigubhini esingathi i-running water kabalayo ngoba bayaligcina ezigubhini
sixoxelayo ikhansili njalo bathi okunye okubangela konke lokhu ikucitshwa mahlayana kwamandla amagetsi
amagetsi kobulawayo nxa ungasatholanga njengathi ngapha lapho endihlezi khona ngase ngasatholanga ngomgqibelo kumbe ngesonto kusiyatshaya imini yantambama ngomvulo kusiyafika ulwesihlanu kuveleka kula magetsi ize siyacitha amagetsi sokungantwa nje into vele sijayelekile 5 kusiyatshaya u-10 11 ebusuku yikho lapho aphenduka khona amagetsi kodwa sikukhuthaza ikhansili ukuthi kanti kungaba njani ke babuye le-program bebadinga i-donor funding ukuthi kebabe lama-generator kumbe basebenzisa amasola singazi ukuthi ongasebenza ngcono kuyini ngoba amanzi vele kuzamela pontshe singadiphenda ngokuthi ivesa kayikho ngokubona kwami vele ivesa kayisozeyaba khona okwamalanga aso eduzane ngoba ungakhangela bayabe kutheka ukuthi ikhalibha kakula manzi ngale wange kuhlala kufile umthina lokhuyana ngabunjalo ikhansi zome ukuthi icabange ngaphandle kwaloko edale ukucabanga singathi ukucabanga ngaphandle kwepolice singwalathi sinje kona abase slide ngamalight la lawo esola kumbe siphela ngamagazi
inhlelo ze council ziyanceda yini ezokuthi nxa kungelamanzi benzani
okuvamile kakhulu ukuthi ibhawuza iyabuya ngikhangele kakhulu indawo lena ngibe ngikhuluma ngayo iward 19 ephumula east lapho sifika kula manzi kodwa engingakwaziyo ukuthi amanzi lana abe nelisa bonke abantu yini ngoba ngiyambona ibhawuza eyodwa ngelanga ngelanga ningazi njalo kumbe iyabe nelisa bonke abantu sikhanya ukuthi iphumula east yindawo enkulu kakhulu lezinye iyindawo ezingaze zifuna amabhawuza abantu abathina bethola ukuthi lapho kufikela khona ibhawuza kuzo kusithi laba abahlala khathala lapho kufikela khona ibhawuza bagcina besiba le problem yokuthi nxa usufika komakhelwane lana makhelwane azoza kunedensuku zonke ngoba layo ibhili lapha langasibuya izabuya imtshaya ngoba kathesi khathi livumela ukuthi umuntu athole 350 liters ngelanga so nxa sokubuya abantu abaningi kakhulu laphana kuthi ukuthi amanzi abo sewasebenzisile layo semtshaya ngangale kwakhona sesiba le penalty indawo ezilezibholane ezikhanyana njengabomketa labonkulumane bangcono bona kodwa ngathi ungakhangela indawo ezinjengabophumula north vele kakula sibholane ngitsho lesisodwa ukhangela iphumula east engcele ezibholane ezimbili iphumula south engezele ezimbili zintathu yewe yezikolo ziyafika ibhawuza kabili kathathu kusiya ngokuthi ibiziwe ndingayibizwanga kodwa uhlupho lolwamanzi kalo hluphi kuphela izindlu lapho kuhlala khona esingathi imizi yabantu lezikolo kuyahlupha lezibhedlela kuyahlupha
lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekhona le kobulawayo Ngesikhangeleke indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umholi weZimbabwe National Army umnumzana Etsai Chimonyo uthi ibutho lesizwe lizimisele ukuqeqesha amalunga alo ukwenzela ukuthi alondoloze abafuna alondoloze ukuthula ngoba kulabafuna ukubangela udlakela uthe kulamaqembu ethusela ilizwe kodwa eleZimbabwe alesabi ngoba ibutho lizimisele ukuvikela isizwe salo ubonge izizalwane zeZimbabwe kanye lomanyano weStartup ngathe ukubambana kwabo bekhankasela ukuthi iziphathamandla zikahulumende kwethulwe izijeziso ezatheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende ngamazwe aphetsheya kulandela ukunqoba kweqembu leHighlanders emdlalweni wenguqu 1-0 enkundleni yePapa Shoes Stadium izolo ingcwethi ezicubungula ezemidlalo zithi umdlali uPrince Dube onguye ohlohlele ibhoso utshengise ubuciko obukhulu kulo mdlalo ngoba inanzelele ukuthi ugoalkeeper weManica Diamonds uJoram Mutshambo ubengaphi kwenzela ukuthi alikhandele emambuleni iqembu leli alinqotshwa alikanqotshwa emdlalweni elitshumi lambili edluleyo njalo selilubhekiseko wechipuku Super Cup nengezi Platinum Stars okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp
ukhuluma nomofethi ncube esendaweni yaseGoli kanti into eyenza ukuthi khona i-United Nations ingangenele edabeni laseZimbabwe yini i-United Nations ayingenele edabeni laseZimbabwe ngoba i-African Union ne-SADC azisizi abantu baseZimbabwe zona ngumthetho zabunjelwa ukuprotekta ama-African leaders akorrupt ingangenela njengaseLibya ikhulu labantu baseZimbabwe siya kudinga khona lokho
linjani balaleli leStudio 7 mina igama ngukavatera ncubela okunye balaleli enzama ukuthi ngililimukise khona kathesi ngoba uDisemba seqalile njengamanje asiqapheleni kakhulu labafana abadlala ofeja feja lapha balamasalamuzi amakhulu kakhulu bayathathela abantu izimali so lapho elihamba khona liqaphele and abafana bakithi ekhaya eZimbabwe ngibaba bagangileyo ngento yabo yena le. So liqaphele kakhulu abantu bayingozi kakhulu, especially uma uthola bedlala vele ungasondeli phansi kwangkhona, because uma usondela bakuthathela imali ngamasalamos. So libe be careful.
Sanibonani uStudio 7, igama lakho ngu-Adolf Shaba. Siyabonga ngethuba elisipha lona. Ngithala nje ngohulumende wakithi lokho kuphela ngu-Emerson Mnangagwa ohlukumeza abantu, kodwa nje lawo nje ngamasayensi wokuwa kombuso, ngoba evele nemibuso yonke kehama mayise siyafika ekugcineni. Namanye amasayensi abonisa ukuthi siyakuwa, ngoba hhayi kuyabonisa ngokuthi bahlulekile, abasenawo amandla, sebefuna ukubambelela ngakho konke abalakho. Nje nasebhayibhilini uma uyifunda uba khona lapho nje sebefuna ukuqeda abantu ithemba ukuthi bangakwazi ukuma, bengakwazi ukubambana, kodwa ngendlela abantu engibona bebezimisele ngakhona phambili kuhle kakhulu.
Mina ngithanda ukuthi ngihalalisele iFulabusi United Football Club enelise ukuthi sale Division 1 lo nyaka isindile. Siyahalalisela abafana bakogodlwayo sithi halala, qhubelenze njalo kulo mnyaka ozayo. Asilifuni emsikeni, silifuna libe phezulu ngale kwezikhontesta phezulu. Lenze kahle yini, ngiyalibonga kakhulu bafana bafana wakogodlwayo. Sibonkosi Mthunga, siyalithanda kakhulu.
Okhulumayo ngumfo kaNkomo Banele, ngikhuluma lapha ngise-Johannesburg kwele-South Africa. Sinekhangela lasekadeni kudala, nxa silandelela umbuso wamaNdebele, umzilekazi wayenabantwana abadala kulo Nkulumane, abadala kulolo bhengula, kodwa labo bantwana abazange bakhethwe inkosi ukuthi bathathe isikhundla sayo ngemva kokubana yona siyedlule emhlabeni. Ngenxa yezizathu mhlawumbe ezijiyeneyo, uhlangabeza wakumele ukuthi njengezibulo likamzilikazi athathe ubukhosi bukayise. Whether uDagasi umdala kumbe uJoramu umdala, unhlanhla amangonxaba ukuthi wasuka eqonywe nguyise ukuthi ngiyoze kuthatha induku zobukhosi bakwaNdebele. Akula muntu ongakuguqula lokho.
Yebo, linjani bafowethu? Hey, indaba yokuthi akwabantu ilusizi, kodwa ungakhangela kakhulu abantu abachayiweyo ngabantu abadala, abantu abangomama. Hambe shiwa ma ungachaya ukhulu umdabulikhanda, echaya ngabafana abancane, ngama-youth, ngabafana laba balaba 20 something years, laba bafana abade bechaya abantu abadala. Shiwa kubonisani lokho? Anti bafuna ukuthi besaba abantu, sebethusela abantu ukuthi kungathiwa i-MDC yomhlangano akekho umuntu ozofuna ukuya khona lapho. Hayi, anginawo amaningi nje, bengithi nje ngidlulise wona la amafishane ade nginawo.
Le ndaba yokutshintshwa kwezitrata lapho kwenzakala koBulawayo, especially koBulawayo, kuyabhora kakhulu, ngoba manje sekugcwele amagama ezitrata angabizeki. Izibongo zakhona they are very very funny man. Sokuthi kwasincokisela idolobho kahlekahle, why bezothatha uMnangagwa bemfakela phaya ebantwini azama ukubaqeda, maqede lapho azothathwa abizwe ngesitrata sakhona, athole i-owner. Uthole i-owner for what? Kumele abe honored le eHarare kibo or eGweru, hhayi la koBulawayo. Khona manje nje bekumele ukuthi aqala ayokhulumisana noZulu, azi ukuthi uZulu uyavuma.
Msakazi, ngiyakubingelela ngokuzalwa. Mina ngiyinsizwa yaseFilabusi, kodwa ngokuhlala ngiseGoli, nginguDevson. Bengithanda nje ukudlulisa ngobuhlungu benhliziyo ngesehlakalo sokushaywa kwabantu ngendlela okwenzekala ngakhona. Le ndoda leyo nguMnangagwa, kudala ihleli lapha ngomgado from ngaboma-1980s. Kuletha isikhumbuzo seGugurawundi ukuthi ube nesandla esikhulu lo nyawo wayehamba ngalo noMgabe, nanamhlanje usahamba ngalo. Nawo amaphoyisa akhona akhohlakele ingane ezincane ezithayonina noyise.
Bonani, sanibonani nonke basakazi.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Le ndaba le eyokuthi kuthiwa khona amaphoyisa ebhaxawula abantu ngaleya ndlela, ama-opposition party akusamela akonteste manje. No.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7. Ningakhohlwa ukuthi lani Lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubhe abantu abangamashumi amabili lasithupha engozini yendizamtshina ebisanda ukuphakama elizweni leDemocratic Republic of Congo. Indizamtshina le iwele lapho kuhlala khona abantu eduzane legceke leDoma Airport kulelo lizwe. Njalo abayisikhombisa abatshone kulingozi bebezimele phansi. Ukudaba olusaqhubeka kwelemelika elemizamo yokumisa umongameli Donald Trump umsebenzi ngohlelo lwe-impeachment, umnumzana Devin Nunes owebandla lama-Republicans wenqabile ukuphendula umbuzo phambi kwekomithi ephenya lolu daba okuthi wahlangana kumbe hatshi lesiphathamandla se-Ukraine ukuthi athole ulwazi ngendodana kamnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama. Kodwa abanye bathi ngempela wahlangana laso leso isiphathamandla eVienna ngomnyaka ka-2018. Ngesizwe eziphathelane leMelika, wayengusodolobho weNew York khonapha eMelika umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi ibillionaire usephumele egcekeni ngokusemthethweni ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Uthe injongo yakhe emqoka yokuncintisa ngeyokuthi anqobe umongameli Donald Trump abesevuselela ilizwe leMelika. Uthi okuzabangela ukuthi anqobe kukhetho yikuthi ulolwazi olujulileyo kwezamabhizimusi lakuhulumente. Umnumzana Bloomberg owayekubandla lama-Republicans uncintisa ezimele. Ngomnyaka ka-2016 waxhasa unkosikazi Hillary Clinton owanqotshwa ngumnumzana Trump ukukhetho lokudinga umongameli. Ngeviki edluleyo umnumzana Bloomberg uxolisile ngomthetho wokuhlola mahlayana abantu kudingwa izikhali eNew York ngesikhathi engusodolobho okwakukhathaza kakhulu abantu abamnyama labahispanics. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bamsolile besithi kusobala ukuthi uthatha leli nyathelo ngoba isedinga usekelo. Umnumzana Bloomberg wayengumeya wedolobho leNew York kusukela ngomnyaka ka-2002 kusiya koka-2013. Ngalokho, uthi umazi kamhlophe umongameli Trump layo engoweNew York ukuthi usenga ezimithiyo nxa ekhuluma ngobukhulu bamabhizimusi akhe. Umnumzana Bloomberg ngumholi wenkampani yamabhizimusi enkulu kakhulu egoqela ekamabonakude, imisakazo, kanye lamabhuku axwayisa abantu ngokusetshenziswa kwemali. Umkhankaso wakhe ubikwa ubhadale imali efika amadola ayizigidi ezingamachumi amathathu, $30 million, elembiko yokumkhankasela esakazwa kubomabonakude elizweni lonke kusukela izolo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Yebo ke ngalesi sikhathi sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook njengoba ke si-live streamer ku-VOA Indebele. Ngiyaxolisa njalo eminye imbiko isiginyiwe lucingo lwami, kodwa silodanisa Blessing Dube Lo Lindsay Hammond abasibukeleyo, siyakwazi ukuthi bakhona abanye njalo imbiko yenu sizayifunda ingathutsha njalo. Okwamanje ke silalele umculo kaNqobile Malinga esithi Highlanders. Lizakhumbula ke ukuthi iqembu leli selelubhekise ukumdlalo alikanqotshwa ke emdlalweni elithumi lambili edluleyo, njalo selikhangelele ukudlala kumdlalo weChibuku Super Cup kulandela ukunqoba kwalo elengezi Platinum Stars 1-0 enkundleni yeBuffalo Stadium izolo. Kodwa kakhathesi ke hayi umculo nje lokujayiva.
Black Diamond Communications, Nqobile Malinga.
Yeboke umculo ohaya iposo vela kunqobile Malinga ke sikhangele ezinye ke zendaba ebesikhokhela ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabaningi. Ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili. ikhansile yakobulawayo ikhangelelwe ukusungula kusukela namhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucutshwa kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Sibonge bonke ke abasixhasayo kuhlelo lwethu. Uzenzo Oscar Ndlovu, uPolite Gwakuba Maphosa, uBokuthula Sebangwenya, uTom Hlabangana. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.